Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Linga lichona njani izilukandaba olamukela ngenjabulo emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhlazi ku 24 Nhlolanja 2022 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje,
impi yelizwe le Russia le Ukraine yebo kambe ngabe senzakala kachana kakhulukazi le lizwe la seZimbabwe kodwa lakho ukuletha ungahlaliseki ngendlela ezijeneyo. Singakhangela udaba olufana le humanitarian aid. Ilizwe la seZimbabwe lihlala likhangezwa okuluncedo okulutshwana ngamazwe aphesheya lakho ukuthatha kuyimadlana khona okuncuncuncu uhambise eUkraine.
Ingcwethi ezibona ngobudlelwano bamazwe omhlaba lezombusazwe zithi ukuhlaselwa kwele Ukraine ngele Russia kulakho ukudala umonakalo omkhulu eZimbabwe ikakhulu kwezomnotho welizwe.
Amaprovinsi amaningi wona lawa akhanya ele namba yabantwana ekhwelayo abatholakalayo bele COVID-19 mostly ngama-boarding schools. Uzathola ukuthi ama-hostel kulokuminyana kwabantwana emaklasini lapho abafunda khona. But because akula nto yalungiselelwayo ukuthi kube khona ukuvikeleka kokumemetheka komkhuhlane we-COVID.
Inani labafundi ababanjwe bele gciwane le coronavirus izolo ezikolo lingamakhulu phose amabili 175, okubikwa kulinani elikhulu kakhulu ukwedlula ezinye insuku selokhu kwaqala yona le inyanga. Izakhamizi zika ward 21 kobulawayo ziveza imbono ehlukileyo ngokhetho lwama-by elections oluzenziwa ngombimbitho kanye lohlelo lokubhalisela ukuvota olwe-voter registration. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Ingcwethi ezibona ngobudlelwano bamazwe omhlaba lezombusazwe zithi ukuhlaselwa kwele Ukraine ngele Russia kungabe kusenzakala kachana leZimbabwe kodwa kulakho ukudala umonakalo omkhulu elizweni ikakhulu kwezomnotho welizwe. Umlondolozi Ndlovu usethulela loludaba ngokugcweleyo eseHarare.
Lokhu kuza ngemva kokuba amaviyo ebutho laphansi awolwandle lawemoyeni awe Air Force akwele Russia iqale ukuhlasela ele Ukraine namhlanje. Ukubikwa sekubulewe abebutho lawe Ukraine abedlula amajumi amane. Umongameli Volodymyr Zelensky wele Ukraine utshele izizalwanzalelo lizwe ukuthi ezifuna ukuzivikela zikhululekile ukuthatha imibhobho zenze njalo zincedise ukulwisana lele Russia. Ngakolinye icele umongameli Vladimir Putin wakwele Russia uthi amanye amazwe azakaloketi angenele kule impi azahlaselwa lawo. Inhlanganiso zezindaba ezehlukeneyo zomhlaba zibika ukuba indizamtshina zonke ezingasizo zebutho zimisiwe ukungena loba ukuphuma kwele Ukraine. Abantu labo sebeqalile ukubaleka emizini yabo ngemva kokuhlasela kwe-Russia. Lokhu abebutho lakwe-Ukraine babika ukuba sebeyise indizamtshina ezine zebutho lakwele-Russia wodwa okulandelwa ngabe-Russia. Selokho impi phakathi kwamazela yaqala ele Russia lisethusela ukuthatha lesi sinqumo. Intengo yamafutha ezimota ihle yakhuphuka emhlabeni jikelele ngoba amazwe emba amafutha la asethengisa amalutshwane. Ingcishi ezicubungula ezomnotho zithi lokhu kuzadala umonakalo. Ngakho-ke leZimbabwe kumele lilungile ukubhekana lobunzima bokuswelakala kwamafutha ezimota. Enye yalezi ngcishi ngumnumzana Ntando Ndlovu ochasisa kabanzi ngalokhu.
Ngokuthi kuza kuba lokukhwela kakhulu kwamafutha emota okuhambisa izimota ngoba siyakwazi ukuthi ngemva okwempilei iqalile sesibone intengo yamafutha okuhambisa ikhwela okumangalisayo. Sithi thina kuqakathekileke ukuthi ilizwe leAmerica kanye labangani balo abe-European Union baqinise kakhulu izijeziso zenotho ngoba lokho kwenziwa yisizwe seRussia kakuqondanga ngoba bakhangelela phansi uzibuse wesizwe sase-Ukraine.
Okungumcabango ogcizelwe ngine njalo ingcitshi ecubungula ezomnotho umnumzana Nkosana Dlamini.
Impi elizwe le Russia le Ukraine yebo kambe ngabe senzakala kachana kakhulukazi le lizwe lase Zimbabwe kodwa lapho ukuletha ungahlaliseki ngendlela ezijeneyo elizweni lase Zimbabwe singakhangela udaba olufana le humanitarian aid ilizwe lase Zimbabwe lihlala likhangezwa okuluncedo okulutshwana ngamazwe phecheya ngabe zinhlanganiso ezepha uncedo ezifana labo IMS izilakho ukuthatha kuyimadlana khona okuncuncuncu zikuhambise e-Ukraine kuyanceda inhlanganiso ezinceda abantu elizweni lase-Ukraine. Lokho kulakho ukuthi isihlebhu kumbe isiqephu esisiphiwa zinhlanganiso lezi ezipha uncedo sisuke sidirekthwe elizweni elingasilo lase-Zimbabwe.
Umnumzana Pride Mkhono yena ocubungula ezombusazwe lobudlelwane bamazwe omhlaba uthi okwenzakala e-Ukraine kuzadala umonakalo hatshi emhlubulweni lowo kuphela kodwa lasemhlabeni jikelele.
Olusoluhlamuke phakathi kwe-Ukraine ne-Russia lubangelwa yikungena kwamasosha e-Russia e-Ukraine namhlanje kuseni luzaba lusikhangelela ukuthi luzaba lu-affecta ilizwe leZimbabwe ngoba singakhangela iZimbabwe eminyaka edlulileyo bisithatha ingqoloyi yayo e-Ukraine ngoba lapha elizweni besingayilime ekwanayo ngakho lokhu loludlakela luzayenza ukuthi ukutholakala kwengqoleli ebe kube nzima okuzayenza ukuthi sibone mhlawumbe intengo yezinto ezinjengezinkwa isiya phezulu.
Uhulumende weZimbabwe uthi uzakwethula umbiko ophathelane lokuhlaselwa kwele Ukraine kusikhathana esifishane esilandelayo. Imizamo yokuthola imibono yomphathintambo wezobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe omhlaba umnumzana Frederick Shaba yehlule intengo yamafutha ezimota ibesifika kukhulu lamadola emelika 100 US dollars kubarrel okuyintengo ephezulu kakhulu phakathi kweminyaka yezikhombeza esanda kwedlula. Lokhu kutsho ukuba eleZimbabwe lingaba nentengo ephezulu yamafutha ngesikhathi uhulumende evele ethatha imali yenthelo kulolu hlangothi. Elerussia lele-Ukraine alima ingqoloyi efika isilinganiso samachumi amane ekhulwini 40% ethengwa ngamazwe omhlaba. EleZimbabwe ngelinye lamazwe athenga ingqoloyi kwele-Ukraine esetshenziswa ukupheka isinkwa ukuze ihlanganiswe laleyo elinywa elizweni. Ngakho-ke nxa impi ingaqhubeka okwesikhathi eside kutsho ukuba ilizwe lizabhekana lobunzima. Kusenjalo ugatsha lobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe omhlaba lukhiphe umbiko othi izizalwane zeZimbabwe ezise-Ukraine zilako ukuthola usizo esigodlweni someli welizwe kulo mhlubulo esisedolobheni le-Berlin kwele-Germany. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.
Kunjalo nje abadabuka eZimbabwe abafunda kwele Ukraine bacela ukususwa kulelo lizwe ngokuchecha kulandela ukuhlaselwa kwalelo lizwe ngele Russia. Izifundi lezi ezedlula amachumi ayisithupha 60 ezisedolobheni leVinnytsia entshonalanga yesigodlo selizwe leli iKiev zithi zethuswa yimpi le elakho ukuqhamuka elizweni lonke jikelele. Iziphathamandla zakweZimbabwe zethule umbiko enkundleni yokuxhumana eTwitter zisithi bonke abakwele Ukraine kumele baxhumane lesigodlo selizwe esikwele Germany. Inhlanganiso yentathelizindaba iReuters News Agency ibika ukuba kulabantu abedlula amachumi amane 40 asebebuliwe libutho lakwele Russia elibhombe indawana zonke zelizwe. Abanye kubikwa ukuba sebecatshe endaweni zokuzivikela ama-bunkers. Njalo kulabaningi kakhulu abazama ukubaleka kulelo lizwe loba izimoto zingasaphumi ngemfanelo emadolobheni ngenxa yokuminyana. Umongameli Joe Biden wakwele Melika uthi umkhokheli wakwele Russia umnumzana Vladimir Putin wenza ihlazo njalo uzafakelwa ezinye njalo izijeziso zenotho. UPutin uthi uzajezisa amazwe azangenela empini le. Uthi njalo kafuni ukuba ele Ukraine lingene kunhlanganiso ye-North Atlantic Treaty Organization, i-NATO. inhlanganiso ebona ukwenzakala emhlabeni wonke jikelele e-United Nations ithi kubi kakhulu okwenziwe nguPutin obombe ilizwe le-Ukraine. Inhlanganiso le ithi uPutin ufuna ukuhluthuna intambo zombuso kwele-Ukraine afake inkokheli ezadlelana kahle laye. Kusenjalo umnumzana Vincent Siziba odabuka eZimbabwe ofunda kwele Ukraine utshele uGibbs Dube Studio 7 ukuthi sebefuna ukuphuma kulelo lizwe ngokuthetha.
Ama movements I think asakwanisa ukuthi ayenzeki le situation ekhona, so I think bangakwanisa ukuthi organize into ukuthi sikwanise ukumove from ama cities asikhona khona siya puma enisesidinga ezinye imidlelo esikuthi sihambe ekhaya. Sikhulume labanye abantu abasefikile kodwa akumanga kahle le ukuthi i-transport ayisatholakali, imoto sezivalile imfakho landlani uhambeki. Abanye badinga-dinga i-information yokuthi saphuma njani.
Uhulumende kangalithinti khonapho lapha likhona.
Siphonga ukubona ama-messages from i-Google landlani besithi they are trying to help us from through the Berlin through the embassy se Berlin e Germany ngale
manje lina lizenzani ngakhonoko
ngaba nga sip information e right kwazi thina sesihambisile amabizo ethu landani wonke khona sihambisile khona ngathi bangathi pin information ukuthi bazasithatha njani landani siyahamba khona then sesivelela khona lesiya ekhaya.
Singathi libangaki khonapho?
I think it's more than 60 sonke sisende sitefana.
Kodwa ama students wonke singathi mane kanganani ase Ukraine ngolwazi lwakho?
Sacrete ama groups abantu abakhona ema group inangkhona they about more than 300.
Ungatshelani uhulumende weZimbabwe ngakhona kweseliphakathi kwakho njalo labantu beZimbabwe?
Sifuna ukuthi asisize sibili because into esihamba ngapha azimanga kahle ukuthi sikwanise ukufika ngkhaya. That
umnumzana Vincent Siziba udabuka eZimbabwe efunda kwele Ukraine ubexoxa ecingweni leStudio 7 eseVincia kwele Ukraine. Lokhu sikudaba lunye olwe Ukraine idalele parliamente lalizwe lelo libikwa libumbe umthetho ozavumela izizalwane zalelo lizwe ukuthi zithwale imibhobho ukuzivikela kumabutho akwele Russia asengene kulelo lizwe. Umongameli walelo lizwe umnumzana Volodymyr Zelensky uthi ilizwe lakhe lizazivikela kubutho lakwele Russia. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele olwela ilungelo likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo endawonye lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Thandeko Zintimkandla onguye osungula lingxoxo.
Kanti labalaleli udaba lweRussia leUkraine ludaba olubuhlungu kakhulu ngalesi sikhathi sakhathesi laba abantu abangakhangelelanga khona izimbi zezikhali kumele ube izimbi zokukhulumisana abantu bazame ukulungisa okonakeleyo ngemlomo. Kungakhathalekile ukuthi iRussia icabangane ukuthi ihlasele iUkraine. Ngombono wami ngibona kungayisiyo nto eqondileyo, yinto embi ngoba izabulalisa labantu makhaza abangelani le ngxabano yababusi. NjengeRussia ekhanya ifuna ukuthengisa amandla ayo phezu kweUkraine, khonapho kuliwa kuya kufa abantu makhaza. Ambona isiyo nto eqondileyo leyo, yona impi ngokwavele iyona iyabulala iyabhidlisa. Umbono wami ngathi yikho ngibona khona lokho.
Umnumzana Fuzwayo, wena nxa ukhangele ikakhulu okuyenziwa nguhulumende weZimbabwe, sizwa lamhlanje ukuthi wethule umbiko othi abafunda khona ngale nxa befuna ukuthi bathole uncedo batshaya ucingo, kambe bengaba bephuzile na ukuthatha amanyathelo ngoba udaba lolu kade siluzwile ukuthi lungenzakala?
Akerephuze kakhulu ngoba umuntu unenjongo yokuncedisa abantu. Ngiyembone mina America uma kuthi ngisuthi kula ma science ukuthi ebizweni thizo kulezizalwane zayo ngaba kulokulu kungalokungahlaliseki isibatshele kuthi lesikhathi ukuthi kabaphume kumbeni beendaweni thize so okwethu sokuphuzile vele
ye baba Mkandla wena manje ungathini nxa ukhangele inyathelo eselithethwe nguhulumende othi kabatshaya ucingo abafuna ukuthi baphathise
ucingolwane ilizwe lisitsha uyasatha ngabi so lesikhathi okushana lo cingololo njengoba sibona kulavuka amalanga indawo yonke imvumelwano lokufuza kakhulu indaba lezindala kumele uhulumende ngabo wayigijimela wayifakela izibuko sesemuva khathesi kuzabulalisa abantu njengoba sisitsho sona isikhathi lethuba lokutshaya ucingo bazasithatha benxele incingo vele kazisangeni xa enguhulumende onakekela abantu bakhe kumele azi bonke abantu abase Ukraine lalapha bakhona ngabe wahlo wabathinta wabasusa masinyane kumbe wabahambisa komakhelwane ePoland labe sazi ukula ama students eZimbabwe amaningi khona lokuzabangcono kanti esenqeni ngabe akusephuzile sesiphunga ukukhulekela khona nje ukuthi lezo zizalwane zeZimbabwe ezise Ukraine ziphephe kulolu udlame oseluchamukile kulolelizwe
mnumzana Fuzwayo wena nxa ukhangele udaba lolu ubona ngani ludaba kade lungaqedwa ngokukhulumelana naye
njengoba nakade sikusenzakala vele kuzagcina kulungiswa ngokukhulumisana kakukho okungenzakala kungakhulunyiswana ngaso mbona ngazathi ukukhulumisana bekufuze kwenzakale ukukhulumisana is never let ukuthi bekhulumisana ngoba bengaphuza abantu bayakufa lo mnotho nothi wawona lawo mazwe kuphela but amazwe amaningi sengathi khona ngapha e-Africa or West Africa ukukhulumisana vele yinto ezalamla enkingi.
Ye sikudaba lona lolu mnumzana Mkandla wena ubona njani udaba lokuthi impi yona le iyafinyelela amazwe afana leZimbabwe ngoba kuzakhweza intengo yamafutha ezimoda ukubona njani wena?
Ye umbela umhlaba swancipha kakhulu ngegandi lofuzwayo labalaleli. Owenzakala ulela ikhona elingale kuhle kumemetheke uzofika la ngapha. Njengoba singakhangela kanti esikhona ubo Russia labo Ukraine ngabanye amazwe kule impompo ezinkulu ezithwala amafutha wona la ezimoto esiwasebenzisayo lokunye okuthize okutho ukuthi njengoba ufuzwa esitsho iminothi yamazwe amaningi izathinteka ngalo umsindo okhona na akwenzakali khathesi ukuthi okwenzakala ngale kungabi lo mthelela khathana kakhulu lalapho uqalise khona iqiniso ukuthi vele siza kubona njengathi thina sisemazweni angabayanga engxenye kuzasitshaya kusiphinde ngoba nakuvele kuzasithinta nxa kuvele kulezinto esizithola zivela kuwona lawa mazwe njengoba ngisitsho into enjengefuel amaqiniso ukuthi amanye esiwathengayo abuya evelela khonale lanxa laba abasithengiselayo kungelawo bathatha khonale nxa sekuvalwe kwadubuka kwathisa izimpumpi thina sizoza kuya ngabi siyabuyela ezindwendweni zezimoto sesithinga amafutha.
Ye mnumzana Fuzwayo, sike sezwa phambilini umongameli wele Russia umnumzana Vladimir Putin esithi yena kangeneli elizweni le Ukraine kodwa ufuna ukuthi okungafana lezizwe zikamthwakazi wakhona lezimbili ukubona njani wena khona?
Ngimbonile njalo ngibonile ekuna ukuthi kwakulesivumelwane esasenziwe ngo-1986 esingalandelwayo njalo ngibona ngazathi yena ma ekhangele ubona ngani amazwe lawa alokhu expanda esiza kuye ukuthi kungatholakala sokuaffecta leli zwe lakhe ukuthi belokhu beyaqephuna beyaqephuna kancane kancane so ucabanga ukuthi kuza kunakuqephunela kuye waba umnakazi.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ngocubungula ngolwela ilungelo likaZulu exoxa endawonye lengcwethi yecubungula ezombusazwe umnumzana Thandeko Zintimkandla.
Umbiko omnandi balaleli baka Studio 7 liyanxuswa kunhlelo zethu ze-Live Talk ezigondane lokwethulwa kwezindaba zemikhankaso yokhetho lwama-by elections lezo suku lapho luqhutshwa lolu khetho mhlaka 26 Mbimbitho 2022 kusukisela ngomgqibelo mhlaka 26 Nhlolanja kusiyafika umhlaka 3 Mabasa 2022. Eziza kwenzelwa kuma studios ethu live sisakaza njalo la ku Facebook ekhasini lethu eLVOA Ndebele. Kungaba kuhle ukuthi liphatheke lani kulezi hlelo ngokusibhalela imibono yenu. ukusithinta ngocingo uhlelo lusemoyeni kumbe lilobe inombolo zenu zocingo kuFacebook lapho lusakazwa kanye lokusithumela ama-audio notes. Lingakuthwa yilezi hlelo sisema-studios yethu live ku-Studio 7 eye Voice of America.
Inani labafundi ababanjwe belegciwane le-coronavirus izolo lingamakhulu phose amabili 175 elibikwa lilinani eliqanise kakhulu kwedlula ezinye insuku kulinyanga. Abo gatsha lwezempila kahle babika ukuba ngolwesibili kutholakale abafika phose ikhulu 95 belegciwane leli. Amanani la veza sobala ukuthi leli gciwane selimemetheka ngamandla ezikolo. Phakathi kwabatholakale beli gciwane leli izolo abafika phose ikhulu 94 ngabe eMathebeleland North kuthi abangamachumi phose ayisikhombisa 67 ngabe ezikolo zeMaswingo abangamachumi amane lanye 41 ngabe isigaba seManicaland njalo abayisikhombisa 7 ngabe eMashonaland West. Inani labo bonke ababanjwe iCOVID-19 eZimbabwe izolo ledlula amakhulu ayisithupha 609. Lanxa isikhulumeli sogatsha lwezemfundo umnumzana Tonga Nandoro etshele iStudio 7 izolo ukuthi baphakathi kokusebenzelana labezempilakahle emizameni yokuvimba kumemetheka kwaleli gciwane ezikolo, inhlanganiso yababalisi iProgressive Teachers Union of Zimbabwe ithi akulwa lutho oluzenziwa ngohulumende olukhanyayo. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lesiphathamandla salinhlanganiso unkosikazi Nokuthula Hlabangane, yena othi impilo zababalisi labafundi sezisengozini enkulu kakhulu ngaleli gciwane.
Akusimangalisi lokho ukuthi kwenzakala ngoba okwenza inani lande kungenxa yokuthi akula malungiselelo abakhona izikolo zingakavulwa. Abantwana babuya bevela from indawo ezitshiyatshiyeneyo, abantwana besikolo konke lababalisi bakhona babuya bevela endaweni ezitshiyeneyo. Akulo testwayo o-positive lo-negative yidiba-diba behlangana isikolo khona. Ngalo zananzelela ukuthi ama-province amaningi wona lawa akhanya ele namba yabantwana ekhwelayo abatholakalayo bele COVID-19 mostly ngama-boarding schools. Kuma-boarding schools wona lawa uzathola ukuthi ama-boarding schools lawa ema-hostel kulokuminyana kwabantwana, emaklasini lapho abafunda khona, the classrooms, the number of students ilokhu iningi inamba yabantwana instead of having fewer children per class. But because akulanto eyalungiselelwayo ukuthi kube khona ukuvikeleka kokumemetheka komkhuhlane we-COVID, thina kusimangalisi ngoba sakubona ukuthi vele izikolo zavulwa kungela lutho olulungiselelweyo. I-ministry akulanto eyakulungiselelayo ukuthi babone ukuthi a-school safe for opening in terms of ama-prevention measures.
Kodwa sihlezi sikhuluma lezi phathamandla zogatsha lwezemfundo khonapha kuStudio 7 zisithi zithethe amanyathelo aneleyo awukuvikela lomkhuhlane ezikolo phambilini kokuvulwa kwazo. Zithi njalo ziqhubeka zisenza okufanayo. Ayibonakali yini ileyo mizamo ekhulunywa nguhulumende?
Ha, lawa yothwa ngamanga mangalawa. Igovernment nxa kuyukuthi yathatha amanyathelo sibili aqiniselekileyo ukuzama ukuvikela ukumemetheka kwe-COVID-19, aluba thina sinja sivulanga asambanga emsebenzini, labanye abantwana besikola aluba bayanga ezikolweni bengathestwanga ama-COVID-19. Kunje abantu bengabe beqalile ukubuyela emsebenzini kungela kutesto okukhona. Abe-boarding kade bahamba, abantwana konke lababalisa bema-boarding schools kade bavula izikolo. Kwakuyidibadiba khona ngale kungwele otestiweyo longathestwanga ole-COVID longela-COVID. So bona nxa besithi bathatha amanyathelo okuzama ukubona ukuthi akula kumiwe yiwaphi amanyathelo abatsho, izikolo eziningi especially ama-boarding schools abala-running water, ama-classrooms maningi, akula more teachers that were employed to try and divide these classes so that kube le-social distance. Akula social distance ekhona. wese kuma public schools ngapha lasemadorobheni hawu yidibadiba akulanto abalungiselelayo ama PPEs isigolazila igovernment is not even providing to try and assist ama schools who do not have resources to purchase ama sanitizer. So we are saying they are really talking among ourselves at Jogo, Uti Babe, Bemi Pambu to La Pabe to Wana, Zikon Gela Debes Fire, Lamanatilat, Sebalum Sele, Akin Leo Uti, Quitano, Mimitawa Covid Tungani, we are Vimbega, Agulan Danger.
Unkosikazi Nokuthula Hlabangana isiphathamandla senhlanganiso yababalisi iProgressive Teachers Union of Zimbabwe. Izakhamizi zikaWard 21 kobulawayo ziveza imibono ehlukileyo ngokhetho lwama-by-elections oluzenziwa ngombimbitho kanye lohlelo lokubhalisela ukuvota olwe voter registration oluqutshwa elizweni ngabe commission ebona ngezokhetho eZimbabwe Electoral Commission. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Izek ithi kusukela mhla ka 1 Nhlolanja kuze kuyefika mhla ka 20 Nhlolanja bese kubhalise abantu abazinkulungwane ezingamachumi amahlanu 50,000. Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Fidelis Gwebu usola izek ethi lanxa isungulela umkhankaso kayizange isabalalise ulwazi lokuqakatheka kwawo.
Ukubhalisa ukuvota ngabhalisa kudala ukuvota njalo le kutheni kuyavotwa kathesi. Ngizavota ngoba vele mina ngihlezi ngivota iminyaka yonke. Angaze ngibe lesikhathi lapho engeqa khona ukuvota. Izimbabwe Electric Commission bekufanele ukuthi ngabe iphumile yenza umkhankaso okufundisa abantu ukuthi bakwazi ukuthi balelungelo lokuthi bayiregister ukuvota. Ikakhulu sithole ukutheni abantu abaningi babe vota iminyaka yokuqala sisanda kuthatha uzibusi. But umthetho wantshintshwa ukuthi abantu sokuthiwa abanye ngama-alien kabasavoti. So lakhathesi abantu abaningi abanjalo lokho bebambe ukuthi kabavoti. Yikho ngisithi mina bekumele benze umkhankaso we-awareness ukuze abantu bakwazi ukuthi sebelelungelo njalo lokuthi babuye bavote.
Unkosikazi Madayidayika uthi kuqakathekile ukuyahlola ibizo lakho kuluhlu lwababhalisele ukuvota.
Ngizahamba ngikhangela ibizo lami kuvoters roll namuhla. Angikhangelela ukuthi ngivote sivotele ukhansil. Ukhetho lolu luzaba khona mhla ka-26.
Osokhulayo wakobulawayo ku-Ward 21 unkosazana Precious Mhlanga ngomunye wabakwaziyo ngokuqakatheka kokubhalisela ukuvota.
Ngihlala ku-Ward 21 and sengabhalisa ukuvota. Ngabhalisa ngesikhathi kuqala i-biometric. Okay, ukuyavota ngikukhangelele sibili. Umuntu enza mvotela ngikhangelele ukuthi ajintshe isimo seZimbabwe. As we all can see ukuthi eZimbabwe izinto nje azimanga kahle. Our economy, less kolo, ukuthi if people could get free education, especially abantwana besikolo, even ema universities, because some of the children are ama students, they are struggling ukuya esikolo because of money and they end up doing izinto kumele bengazenzi.
Amabandla ezombusazwe aseqalile ukuhamba ekhankasela ukuvotelwa kukhetho lwama-by-elections lukamhla ka-26 mbimbitho. Abezeki labo baphakathi komkhankaso wokubhalisela ukuvota okwenyanga olukhangelelwe ukugqitshwa ngomvulo weviki ezayo mhla ka-28. Izeki ikhuphe umbiko isithi abesifazana abedlula inkulungwane ezingamachumi amabili 22,856 sebenelise ukubhalisela ukuze bathole ilungelo lokuvota ukuthi abesilisa abedlula inkulungwane ezingamachumi amabili lasithupha 26,780 labo babhalisele ukuvota. Lolu hlelo lubikwa lubhekane lobunzima bokuba iningi lehluleka ukuthatha izithupha ezimqoka ekubhaliseni ukuvota. U-Ward 21 yesinye seziqinti ezizaqhutshwa ukhetho kuma-by-elections ngoba wasala engelameli ngemva kokuxotshiswa kwaye kuleso sikhundla ngombango phakathi kwamabandla aphikisayo ebizo ele MDC. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Siluqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngoChris Gande ngesithi asidibaneni ngo 6:30 kusasa ekuseni kumbe ntambama ngo 7:30. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho kuzilalela ebulenjini ku www.voandebele.com.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.